Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-29 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela yokhetho nxa ingemukelwa kwenziwa yena ukhetho kakutsha kumbe umnumzana Nelson Chamisa ahle akhethwe agcotshwe abe nguye umongameli welizwe.
Kumele ukuthi ama ballot papers kuvunyelwane kuma V11 i-opposition ezonke including lo mlangagwa kuvunyelwane ukuthi ama V11 ayiwo authentic yila.
Ele South Africa selizela chayela ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abeZimbabwe basola lokhu besithi yikho okuzabangela ukuthi baqhubeke bebuthana kwele South Africa bedinga umsebenzi.
Ngingazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona, kodwa ke hatshi be-election esibe layo 23 August 2023 ngenye i-election engizake ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Ibandla leZANU-PF lithi okwabangela ukuthi linqobe kukhetho zinhlelo zalo elithi zilohlonze.
Imisebenzi yakhe yemkhampeni leyo ukuze efike kulesi stage osefike kisho ukuthi ukwazi ukuwina ilizwe lonke, i-development ibonakale isebenza, isenzakala, amaklinikhi, izikolo, imigwaqo, kuningi izinto ezenziwe i-Second Republic i-short space of time.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela yokhetho nxa ingemukelwa kwenziwe na ukhetho kakutsha kumbe umnumzana Nelson Chamisa kuthiwe nguye onqobileyo. UChamisa utshele intatheli izindaba ngesonto eHarare ukuthi njengoba elobufakazi obukhomba ukuthi wanqoba kukhetho kumele agcotshwe njengomkhokheli welizwe. Kodwa abanye ababalisa labasekeli bebandla le-CCC bathi kumele inhlanganiso ye-SADC ibe yiyo ekhokhela ukhetho oluzagqutshwa kakutsha kungela ngxaki ebezikhona labantu bakhethe inkokheli abayifunayo bekhululekile. Abanye bathi ukuya emthethwandaba yokuchitha isikhathi. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngowambono Gande, ngikubeka ngale ndlela. Okokuqala, kumele ukuthi kungabi lokhetho oyimpumela egengulwayo. Impumela okumele ukuthi yaziswa abantu, okumele ukuthi ibe yiyo ezakwaziswa abantu, akube impumela elobuqotho, impumela yoqotho. Ngezinye indlela, ngithi mina kumele ukuthi ama ballot papers kuvunyelwane kuma V11 i-opposition ezonke including lo mlangagwa kuvunyelwane ukuthi ama V11 ayiwo authentic yila, ngoba oChamisa balawo ama V11 authentic, la izanu ama agents abalayo balawo ama V11 authentic. So ke akuvunyelwane kuma V11, but ke inkinga ekhona ukuthi njengoba vele sisazi ukuthi sidila nezikliwi ama ballot boxes wona lana khona, kungenzeka ukuthi vele asevuliwe bathempa lawo. So once you temper with the evidence ye crime scene, then sokusiba le problem ukuthi ingeke yaqhubekela phambili. So into esizakwenzakala ke ukuthi kungangcono ukuthi ukhetho luphindwe, ngoba iSADC nxa njengoba layo isichiyo ukuthi impumela yokhetho lolo suffers from illegitimacy, ngoba kukhona okuningi abakubonileyo okungaqondanga, okungahlangani kuhle lezinqumo kunye lemigomo yokuconduct ama elections awe-SADC. So kutsho ukuthi uMnangagwa nxa engomisa ikhanda aye phambili ngumuntu yabe se-illegitimate kuSADC, njalo akasenakho ukuthi angahlali imihlangano kusadiki ngoba yizen illegitimate president. Yikho nje usizwa bekhuluma kathesi ngokuthi bayaphuma kusadiki ngoba ungakhohlwa ukuthi layo mgabe kulesikhathi akathi khona sebeqilile ukukhetho wathi bona nxa isadiki ifuna ukwenza into zayo they are willing to withdraw from sadiki. So into enalibi ikhulunywa ngundoda yenalo wamahovets ingqondo yezano ivele yinto abalayo.
Phambilini kokhetho sibone umnumzana Douglas Monzora we-MDCT esithi ukhetho lolu alusoze lube lukhetho olukhululekileyo okubangela ukuthi asuke kukhetho. Ubona ngani ngayilo yini inyathelo elithethwe libandla le-CCC lamanye?
Angiboni Gandhi ukuthi bekungabe kuyikuhlakanipha ukuthi i-CCC ingangeni ku-presidential election. Ngoba ukhumbule phela ukuthi izizathu zikaMonzola yebo siyazizwa siyazibona sibili ukuthi bephule umthetho and okubi ngakho ukuthi ukhulume ngakho asazi ukuthi kuphelile ngapho kwinto kwakho ukuthi bephule umthetho. Yebo ayizeki umthetho uyophule sibili. Kodwa-ke ukhumbule ukuthi even ngabe kuthiwa uChamisa kangenanga ku-election, izanu ibivele isponsile amanye ama-candidates ukuthi nxa bengaphuma be-CCC amanye amaphathi azangena. Phela awudingi ukuthi kube i-CCC ingene kuma-election ukuze impumela yokhetho ibe legitimate. Awudingi i-CCC, kudinga nje ukuthi kungene any political party econtesta the ruling party. So ngaphandle kokuthi nxa bonke abantu bengala ukungena ekhethweni then yikho lapho sokule nkinga khona. But undoda ugcina uyambona nje lenxa umkhanya ukuthi umuntu ongenanhloni ulakho ukuthi ngomisa ikhanda nje azihambele nje yedwa. Kodwa-ke hhayi bekungekwaba yokuhlakanipha ukuthi uChamisa aphume ekhethweni.
Alo-ke ngumnumzana Mpondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungulayo izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane. Kwelunye udaba oluphathelane lezokhetho eli-South Africa selize latshayela ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abeZimbabwe basola lokhu besithi yikho okuzabangela ukuthi baqhubeke bebuthana kwele-South Africa bedinga umsebenzi. Embikweni omfitshane othunyelwe enkundleni yokuxhumana AX, eli-South Africa lithe litshayela ihlombe uMnangagwa lozulu weZimbabwe ngokwethula ukhetho olulokuthula. Iningi eliphendulela umbiko lisole lisithi uhulumende wele-South Africa uhleze ephathisa amaphutha kahulumende weZimbabwe kungakhathalekile lokuthi ukungahlaliseki kwelizwe kubangela ukuthi iningi liphephelele elizweni le-South Africa. Kusenjalo elemelika selisole ukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo lisithi kusobala ukuthi lolu khetho belungakhululekanga njengalokho okufakazwe zinhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iSADC lezinye. Elemelika lithi umumo phambilini kwalolu khetho ubungamanga kuhle kumabandla aphikisayo ngoba uhulumende ubenza kube nzima ukukhankasa kunye lokubopha amahlayana kwabantu ababalisa lenhlanganiso ezihlola ukhetho. Ngokunjalo uhulumende welemelika uthe usacebisana lamazwe angomakhelwane ukuze atshengise ukungamukeli impumela yokhetho lolu kutholakale lesisombululo. Abasola ukhetho lolu kubalisa abancindisayo abanjengomnumzana Mbuso Siso, kesizwe imbono yakhe.
Selokhe ngathetshulwa yingwe ngikupolitics from year 2000, angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikiyo ukubana kuyathi kusiyavulwa i-polling station kungela ballot paper, njalo i-ballot paper lingayinspekthwanga. Ngilesimanga ngilesithuli sokuthi thina njenge-opposition nxa singavelelwa ngesikuvelelweyo sihambe kwi-election engela inspection ye-ballot paper. I-election ephuze ukuqalisa, kumele iqalise ngo-7 ngapha ngakithi kuwadi 1 iyaze yayoqala ngo-11 esithola lapha ku-polling station ade ngivotela khona, yaze yaqala ngo-1 o'clock. Kambe singathi thina nxa sesidliwe bese sikhala ngokuthi sidliwe ngoba mina ngibona yonke into leyi kayenzakalanga ngendlela eyiyo. Izek ayiphathanga umsebenzi ngendlela eyiyo. Ngingazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona kodwa ke hatch day election esibe layo 23 August 2023 ngenye i-election engizake ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Siso ongomunye wabancintisa kukhetho lwangeviki edluleyo. Kunjalo nje zididekile izakhamizi zesabelweni seMathebeleland North ngempumela yokhetho lwangeviki edluleyo eyakhipha ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa unqobe okungadingi ukuphindwa kukhetho lwe-runoff. Umnumzana Nelson Chamisa labanye abalichumi abancintisa isikhundla sokuba ngumongameli welizwe bayakusola ukukhethwa kukamongameli Mnangagwa. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Omunye wabathakazelela ukukhethwa kukaMnangagwa ngumnumzana Philani Moyo obencintisa kukhetho lokudinga ozamela iWange West edalele eParliamente.
Kuyasithokozisa kakhulu nasonke abantu bakhe ikakhulu khona beWange West nokubabonga kakhulu ngoba bakontributile kakhulu kakuhle ubona uPresident ezebuyele.
Umnumzana Richard Moyo, umgcini sihlalo webandlaleli eMathebeleland North, uthi ukunqoba kukaMnangagwa kusezwe imisebenzi yakhe.
Imisebenzi yakhe yemkhampenileyo ukuze efike kulesi stage osefike kisho ukuthi ikwazi ukuwina ilizwe lonke. I-development ibonakale isebenza isenzakala. Amaklinikhi, izikolo, imigwaqo, kuningi izinto ezenziwe i-Second Republic in short space of time ikhokhelelwa kuba uMnangagwa. So yakudeserve ukuwina ngendlela owine ngayo. And kulama projects ade waqalisile kakhulu eMathebeleland North, iGwayishwa ngathi uyayiqedisa zisiye u-Unit 7 zimbonile phela. Then lamanye nje amaprojekthi akuma-various stages.
Kodwa ozamela iMathebeleland North Province kuSenate ebandleni le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Joel Gabuza ukhala ngekusasa elibuvilibana.
Abantu sebeyahlupheka muama-potholes khona ezakhula and ku-government as we speak akusela lutho, abasela mali. Imali bazidlalise kakhulu ngesikhathi sama-elections, bethenga ochikenini, bethenga impuphu, bethenga abantu, bethenga amavoti. Thina sizamile njengema-North, singela lutho, singela chikenini, singelala t-shirt. Sazama sawina. Kodwa ke emashonale njengoba ukwazi abangani bethu abaningi abavotelwa ngani kulokwethuselana, abantu bayatshelwa lapho kufakwa khona, abantu bayavotelwa, akula muntu noma ufundile kumbe afundanga, ungutitsha uyatshela ukuthi wena awukwanisi ukubhala, siza kubhalela. So ukuwina kwabo labo yikho ngibona bezithulele bengela ukujabula ngoba akusokuwina.
Onqobe kukhetho lwamakhansila esigabeni sekaChechethe eWange, umnumzana Give Me Again Moyo owebandla le-MDCT uthi amabandla kawabambisane kulungiswe ilizwe.
Sikukhangelele kakhulu njengabantu abasemaphandleni ukuthi uhulumende lwalungisisa indaba zomnotho, kube lamathuba emsebenzi, kulungisiswe indaba zokutholakala kwempahla ezilohlonzi ezitolo lentengo efaneleyo. Kulungisiswe indaba zokulinganiswa kwamathuba abantu ngezigaba.
Kukhetho lukamongameli, uMnangagwa unqobe eMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West, Maswingo, Manicaland laseMidlands. UChabisa unqobe koBulawayo eHarare laseMathebeleland North. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Umprofita uHubert Angel usesuswe kusikhundla sokuba isikhonzi senhlanganiso ye-Pan-African Parliament. U-Angel wakhethwa lanxa wathinteka kudaba lokuhuquluza igolide oluthiwa Gold Mafia. Kodwa usanda khethwa ukuphatha isikhundla sikamongameli walinhlanganiso umnumzana Gayo Ashebiri ulobele incwadi u-Angel izolo emazisa ukuthi usesuswe esikhundleni lesi. Ingxenye yencwadi le ithi phose wonke amalunga enhlanganiso ye-PAP awazi ukuthi u-Angel wakhethwa njani lokuthi ukukhethwa kwakhe kuzaphathisa njani linhlanganiso kumbe izwekazi leAfrika. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani yeTTI eyaphiwa ithenda yokuphaka izimota isehlise imbadalo ngengxenye kuyingxenye yaleyo kade ibhadalwa ivela kumadola ayithoba minwembili i-$8 yayehla yafika kumadola amane i-$4 ngelanga kulandela ukukhonona kukaZulu. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kube labantu abedlula izigidi ezimbili 2 million abangavotanga kukhetho lweviki edluleyo ngenxa yokwehluleka kwekhomishini yezokhetho eZEC kunye lenhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe kumbe ifazi eyethusela abantu. Iphephandaba lobulembu beinternet leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi amanombolo empumela yokhetho asesusiwe ebulenjini beinternet obugatsha lwezokhetho iZEC. Ibandla lezanu PF lona lethesa icala inhlanganiso yeTeam Patchel ukuthi yiyo esuse amanombolo la. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Futhi sekwenzeka ukuba uMichael Mpofu ikhuluma ngalapha ekade kwafayi amaresults esiwazile ukuthi kunanga kwasebuyelele futhi ukuba ngupresident, but sikubona ngathi kuvela ngeke ebese siyiqophe isano angatshintshwa ngama-reforms. Abadala bavumelana ukuya kuma-election lapho ama-reforms angatshintshwa. Haya, kutshintshwa ama-reforms izeke kayitshintshwa le zekuya sidlisa abadala. Sibonane Studio 7, sibonane Studio 7. Hayi, siyabonga ithuba namhlanje, ndingelela bonke abalaleli bakwa-Studio 7. Hayi, sizwe lapha ukuthiwa umnango kwa owinile sizosidabuka kakhulu ngoba lokho kusitshela ukuthi akula employment for 5 years, akula amaphilisi ezibhedlela for 5 years, izinto zizodula for 5 years. Sicela kube kutshitshe laphana kuZEC, iZEC kayike itshitshwe kwenziwe ama-reforms, a-local reforms, sibe le-free and fair election. Salubonani, salubonani, ikama Ephraim Zuma ngilapha eKaroopakt. Hayi, siwazile ama-results wazile, kodwa kubuhlungu, kubuhlungu kakhulu ngoba thina isukhandeleyo kwisikhele uhulumente uzatshintsha, kodwa ke manje sibuyelele izanu p f okwenze ibuyele sibona ngathi uZEC kayitshintshwe leya kayisebenzi kahle, isebenzi kahle. Kubuhlungu thina ezibhedlela akula mithi, singabagulayo siyahamba njani, dinga ama-reforms, akutshintshwe uZEC leya kuze kubanise ukuthi lizwe lilunga.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7 okhulumayo engu-Milton we-Plumtree Changwa obhulu, khulume ngendaba le eka-Emmerson Mnangagwa ukuthi siyamukelekile ukubuya ekhaya. Ukuthi into leyo iyabujabulisa ngoba siyamukelekile ekhaya, ukubuya ekhaya kungalamsebenzi, siyosebenzana. Uyabona kulamsebenzi, akavuli mathuba emsebenzi, imigwaqo ifile, yonke into ifile. Ucabanga ukuthi sizabuya ekhaya sizokhamisa nje? Ayikho into elungiswe izano vele lapha. Izano ilibulele lizwe lawa phansi phansi phansi, libulele kakhulu yane lizwe. Ilizwe lalingcono kusalo Smith, yonke into yathiwa ngoSmith ayisekho. Amadama egetshwe ngoSmith, izikolo yini yini eyayenzwe nguSmith isifile. Wehlule ukuthi elungise umgwaqo, 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 umnankago lo kodwa bese jike gijimethi. Hayi, akutshi into leyo yamjabulisa ukuthi sibuye ekhaya, cotshwa kwe-South Africa kuthezokuthi evulele amathuba emsebenzi, sithi sibuye sithole umsebenzi khona.
Alo Studio 7, hayi thina sikhathele ngabantu labo, abantu labo sebesihlawulise kakhulu, bese sijabulile sithi akuyangena ijaha elitsha. Hayi, zani nkani, hayi, 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 kuye sithatha amapisi siyayikhuphuna ngoba i-concrete, hayi i-concrete sivile, hayi sesithose sikhathile. Mina ngujetu
Sulenkai Lau.
Sanbonan was Saras Navalandi, Bagaret Joseph. Asset would come with your neighbors of Kiranung and Pena and Perry winning. At another wind end up who celebrated Singapore. Abulam Kochabli was his Mapuaya, Bulashim, Nangam born. His of Huya, Pavotelanga. Being is at the very corner, Onama observers are then awarding myself level condemns in places so. Ukondemile ukuthi aliqhutshwanga kahle. Xa waphiphanga kahle kumele kwenziweni way forward. Phela labo kufuze bacace bacacela abantu ukuthi senza kanjani. Hhayi kuphenda ukuthi ngibeda aliqhutshwanga kahle kuyeke okunjalo. Hhayi kufuze bazihlalele nje babe bengekancedo bezokwandisa inamba la. Hhayi akucaci ukuthi kuzithukela laphi way forward ithini ngoba abantu basingeza isikhona inaza 5 years ezinye zokuhlupheka ezingaka. Ezwa lokuhlupheka ungihlala pha kusazonyiwa la. La?
Salibona. Salibonani baka Studio 7 balandeli nabasakazi bonke. Njengasho mina ngathi kona uvota ivoti laseZimbabwe lisizini. Loko ngisitsho phela ngiqinisile ngiqinisile uvoti leZimbabwe noma uvota ngikafana ngoba ivoti lakho alisebenzi. Kuhlungu lokwenzakala lapha. Kuhlungu sithathelwa amalungelo ethu. Izano esithatha iZimbabwe yezimuzi wakho umuzi kamlandi wakho lalalawa abangani bakhe. Akuseyi izwe la umuzi wezalo othi mawafuna ukungena kusuku yangena mawafuna ukwenza into esikhathi sihloko isikhathi sabo yazenzela nje intapho oyifunayo so kodwa ubuhlungu sizibuhlungu
sibeseveni salibonani njani basakazi babahle labalaleli abahle hhayi siyayizwa imiphumela yokhetho engayamukelekiyo hhayi la sokufunakala inkani la amasingaye kanje kanje ayikho into engalunga into nje efunekayo inkani kuphela ngena nje ngendlovu yangena abantu bavumela into yodwa ngoba phela singadlala abantu bezanupf abomnangaka lakho
salibonani ma-Studio 7 ku-Studio 7 lapha sibingelela wonke umuntu okhona lapha ekhaya laseZimbabwe lapha nje siwubonile umsebenzi uhambile kawuhambanga ulensolo eziningi ezithiyeneyo kunhlelo zonke zelizwe ye hawu mina ake ngibona abantu abadala mabe sidlala abantwana bachiyela abantwana isobhu bachiyela abantwana ezithwala ukuthi bende basuthe kathi lo baba ongachiyela abantwana esihlalo kathi ngubabo njani sibese siya laphana ke maZimbabwe namahle kathi kulani ukuthi kusasemazi so abantu bake bangene ezitaradeni lapha kube kutshengiswe ukuthi hhayi lo muntu uvele kafuneki kathi wona amasotsha angikhona ngathi kalambanga alambile konke lamapholisa alambile awusithi lawa sezebehawukele lokhu sikwenzayo bazahawukela abanye sizabe silabo emkhosini abanye baba besemsebenzini yingabi mude kakhulu siyabonga sisithi kungazwakala ive lonke asibambaneni sikhipheni sicheguleli singadingi ukuthi kuze kuyiwe emakhoti ekhoti kusiyadingwani yibonge ngiyehle lapha esihlalweni yabonga
sibingelele enkundleni ye sithi sike sikhuze undoda lowo othiwa nguthile uMbombo Denda lo emthwakazi Republic Party. Into oyikhulumayo ndoda ngicabanga ukuthi awuyazi ukuthi thini. Ngicabanga ukuthi into eliza nayo ebantwini ayicaci. Lokho okukhulumayo lokhu esikuze ukukhuluma kuStudio 7 akuye kusincede kufana nje lento yakho leyo okhuluma ngayo. Asiyo into enganceda abantu lamhlanje. Thina sifuna izinto ezizasinceda lamhlanje ngoba sihluphekile. Ngicabanga ukuthi lapho wena nje ukhulumela amagozi epolitics eparty yakho kodwa akungeke kusincede ngalutho lokho ukukhuluma ngoba lina linje lehluleke khona ukubufaka upresident lehluleke khona ukufaka umbe libhaka imali kuze namathathu bamangaka ama council kodwa ube sosithi abantu basemadebele nibengavoti belindele lina lapho lizahlanganisa khona into yenu esingakazi ukuthi izahlangana nini sesikhatheke into yenu ayicaci lani siyalisupporta mpela kodwa into yenu ayicaci mani ayicaci mpela ukuthi iyangaphi isuka nje la igcine kungathi into ekhosisa abantu ngoba uma ukhuluma into ekhulumayo lina lenzeni lina lenzani ngokuphikisa kwenu usola amaqembu aphikisayo kodwa nawe akulati izinto ezenzileyo khona phela eliyenzayo zero kikutshona nje likhuluma kuphela ligcabanisa abantu hayi ndoda zama ukuthi into uma ukhuluma ujule engqondweni ungaphongi ukukhuluma nje uhlahlahla into ekhuluma yezwakala
la oke bengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 Ukwezemelika umthethwandaba usufake ilanga langomhla ka4 ngomabasa womnyaka ozayo ukuthi wayengumongameli umnumzana Donald Trump athoniswe icala lokuzama ukugenqula impumela yokhetho. Amagqwetha kaTrump abecele ukuthi athoniswe ngomnyaka ka-2026 kodwa umahluli uTanya Jakudna walile wathi kumele athoniswe ngomnyaka ozayo. Kodwa kungakhathalekile lamacala akhe uTrump, usikelo lwakhe luqhubeka lukhwela lusiya phezulu, abalandeli bakhe bemxhasa ngemali. Kuyona le iviki usebenzise umfanekiso wakhe westokisini ukudinga imali esenzela ukuthi abalandeli bakhe bamzwele njengomuntu ohlukuluzwa nguhulumende kamongameli Joe Biden. Kukhanya leli qhinga lilezithelo ezisabekayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Lokhu kwethusa kakhulu ukuthi bakhona abantu ababona ngani uTrump wenza okulungileyo. Bona laba bantu yibo abapha uTrump imali. Kumele kusethuse thina njengabantu abahlala kono naleli lizwe ukuthi omakhelwana bethu ozibanyabanyana bonke abakhipha imali zabo besipha uTrump because bakholwa ukuthi uTrump ngumuntu ongakhopha uyakhokhela ilizwe futhi. Kusho ukuthi ziningi izigebenga esifana nalo Trump. Ngoba uTrump lokho akwenzayo wakhe ugebenga nje ukuthi abedinga imali labantu bempha. Kodwa iqiniso likhona ukuthi imali kayivoti. Bangaki bona abantu abamphi imali. Nxa wehluleka ukuphumelela kukhetho lwedlulayo elokhu ecabanga ukuthi uzaphumelela kukhetho olulandelayo, ngabantu bona laba abamvotelayo labanye abalokhu becabanga ukumvotela lala langokhetho oluzayo. Balutshwana laba bantu. Imali yabe ngazende iyande yangakanani kodwa kayisiye balwa njengevoti. Ambona mina ukuthi nxa ecabanga ukuthi imali yakhe ngamenza ukuthi awini, ayisikho uTrump akucabangayo. Trump uzama ukucuca abantu ukuthi athole imali ngemali yokuthi ufuna ukuthi abe ngupresident ngesikhathi esilandelayo kumbe ngokhetho olulandelayo. Yikuthanda nje ukucuca izikhwama zabanye.
Ngesikhangele umongameli Joe Biden, yena kukhanya amathuba akhe engacaci kahle njengoba sibona ukukhankasa kwakhe kungani akukho kuzinga elifana laleli elika mnumzana Trump. Ubona ngani usebona ngani senqobile yini ukuthi kasazihluphi?
Mr. Gandhi, okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Ngibuya futhi ngibuye lendabeni yethu liyane ngeke ngakhuluma ngayo ukuthi abantu abalandela uTrump bayethusa ngoba ngabantu abangomakhelwana bakho, ngabantu esiphila la besisebenza la kwezinsuku zonke. Nxa umuntu ecabanga njengoTrump ukuthi umuntu mina ngingamenza lokhu ngendulo umuntu eNew York akulamuntu ongangibopha, kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebenga. And bakhona abanye abantu abamlandelayo laba abalengqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nxa ungumuntu uphelele udinga umkhokheli, ungumuntu olomntwana olabantwana, ngumuntu omnyama mambo yiphikala, uwazi ukuthi uTrump uhleka izilima, uwazi ukuthi uTrump ulezinto zakhe zonke lezi zinyazenzayo ngaphezulu kwamacala lawo kathesi. Nxa ungumuntu opheleleyo uyini owenza ukuthi uTrump umvote? Yikho mbuyele ukuthi abantu laba abasaphutha uTrump bayesabela, yikho abantu abadubula abanye bengomakhelwane ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo laba bantu abafuna ukumvotela kababuboni ngoba bathi uthiwa uyaqanjelwa. Kabavumi ngobubona. Usizi nje ukuthi abanye bangikhona sebesemajeli bachiye abantu babo behlupheka phandle. UTrump isigebenga esikade saqala kudala kuloko ephila impilo yakhe yona leyo yobumenemene. Manje thina abantu sebethatheka sebemlandela ngabantu bona labo ababungwe emhliziyweni zabo ngaphakathi kwabo abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile, yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabeka ke lokhu ukuthi nxa abantu benjalo awusoziwazi lanxa uzihambela ukuthi umuntu ucabangela umuntu elengqondo nje engaTrump.
Hello ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngoChris Gande.